sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 26 Mfumfu 2021 ngukhathi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
okukhona ukuthi konke ukukhala abafoyi abakhala ephansi kwamahofisi khona ngapha eCapital City yikho esikukhala ngathi mhlaba ilizwe lonke jikelele singabe sendaweni ezishiyene emanorth emasouth emidlands ngaphila ngaphi singamawoveterans inhlupho zethu ziyafana.
Amapolisa abophe abalwa impi yenkululeko eHarare lamhla lapho akabakade betshengisela bekhonona ngodaba lwemali zabo zamapension kwabotshwa abantu abangaba ngamashumi amathathu 30.
Siyananzelela ukuthi emaphandleni ijekiseni leli litholakala nzima. Abantu bahamba imango emide kuze bafinyelele leli jekiseni. Sebehambe umango omude abantu bafike baliswele. Kuyisikhalazo sibili ukubana uhulumende afinyelele abantu mhlawumbe bafake ezikolweni lapho kuduze khona labantu.
Incwethi zezempilakahle kanye lenkokheli yenhlangothi ezishiyeneyo zempilo elizweni bakhuthaza uzulu ukubana ayohlolwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 engesabeli khatshana. Inhlanganiso ye-Center for Innovation and Technologies, CITES, izolo iqale umbukiso wemifanekiso yamafilimu we-Asake Film Festival koBulawayo okhangela kakhulu ngendaba zokukhomisana umlotha kanye lombhuqazo wegugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa namhlanje abophe abalwa impi yenkululeko eHarare lapho abakade betshengisela bekhonona ngodaba lwemali zabo zamapension. Kubotshwe abantu abangaba ngamashumi amathathu 30 ekutshengiseleni kwanamuhla. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abalwa impi yenkululeko laba kade behlabela bebanga umsindo ekutshengiseleni kwabo abakwenzela endaweni ye-Africa Unity Square edolobheni leHarare. Lapho abagcine begijinyiswa ngamapholisa ngemva kwenyanga ezimbili bexhuthaniswa ngendlela yinye ngamapholisa ngesizathu esifanayo kunyanga edluleyo. Bebefuna ukutshiya incwadi yabo yokukhonona kumongameli Emmerson Mnangagwa emahhovisini akhe wayemono Motapa. Amapholisa ahle aqala ukubonakala edolobheni leHarare kusukela ekuseni belungiselela ukuba bahle babagijimise. Abalwa impi yenkululeko laba baqale ukuhlupana namapholisa ngemva kokuba befice evale indawo ye-Africa Unity Square lapho abakade befuna ukubuthana khona. Okade bakhokhela unkosikazi Shurai Nyamangari uthe basola indlela asebephathwa ngayo nguhulumende.
Njengabalweli bempi yenkululeko kasisananzwa siyahawula. Sihola i-16,000 RTGS ngenyanga. Salelwe imvumo yokuya ehofisini kamongameli welizwe kungela sizathu.
Omunye owalwa impi ekuviyo leZipra, umnumzana Baxter Magwizi uthe owenzakale namhlanje kutshengisa sobala ukuba uhulumende weZANU-PF akasandaba lempilo zabo.
Umthetho omutsha we-Veterans of the Liberation Struggle okukhona ukuthi konke ukukhala abafowethu abakhala bephansi kwamahofisi khona ngapha eCapital City yikho esikukhala ngathi mhlaba ilizwe lonke jikelele singabe sisendaweni ezishiyene emanorth emasouth emidlands ngaphila ngaphi singamawo veterans inhlupho zethu ziyafana.
Uqhubeke sithi njengabalwa impi yenkululeko bazazama ngazo zonke indlela ukuba uhulumende alalele izifiso zabo.
Bayaphuza bebadonsa inyawo kodwa izinto ziyabe ziphambi kwabo zibhalwe phansi. Sikhona la ku-act yewo veterans. Okuhluphayo ukuze abantu bayize kanjalo basukume besiyangena kule mahofisi ukuthi into azenziwa ngesikhathi kulokuphuza okuthile kuloko donsa okuthile okusuka kumangalisa amaveterans ukuthi hawu kanti sekwenze njani sesiyahlala ngokuphila sisemlonyeni ukuthi amaveteran lawo athandi uhlale khala ngokuphila azikhali ngokuphila thina nje amaveterans ivele sisiya elizwe kuyaleli inkululeko konke lokhu kwakuyizinto esingazikhayela ukuthi sizabuya zisenzakale sasikhayela ukuthi konke kuzabuya kuhamba ngendlela esasisebenze ngayo kumbe sasikhulule ngayo ilizwe
laba ababotshiweyo bebese-Harare Central Police kabakatshelwa ukuba icala labo abalibotshelweyo ngilani isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyathi uthe usamelele ukuphiwa umbiko walokho okwenzakileyo umholi wamapholisa u-officer commanding we-Harare kuthi imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo wendaba zabala impi enkululeko unkosikazi Opamchinguri yehlule ngimele istudio 7 ngise-Harare ngiwumlondolozi Ndlovu.
Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana eZimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.3 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kodwa abayizigidi ezidlula izimbili lengxenye babo 2.5 million yibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke womabili. Kunje inani lasebehlolwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe lokhu lolu bhubhane loqhamukayo ngombimbitho nyakenye selikunkulungwane ezidlula ezilikhulu 132,688 ukuguqela abantu asebephephe kulo mkhuhlane asebezinkulungwane ezidlula ikhulu 127,433 kwafa inkulungwane ezidlula ezine lengxenye 4,673. Kunjalo nje incwadi zezempilakahle kanye lenkokheli yenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo elizweni bakhuthaza uzulu ukubana ayohlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 engesabeli khatshana. Eyinye yalezi ncwadi unkosikazi Perseverance Nyathi owenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association ukhuthaza uhulumende ukuthi aqhubeke ngenhlelo zokufundisa uzulu ngokujulileyo ngaleli jekiseni ukuze alethembe ukuthi lingeke laphazamisa impilo zabo. Umanyathi ukhuthaze njalo uhulumende ukuthi abe lendawo eziningi ezihlatshwa khona leyi jekiseni ukuze abantu bengagcini behamba imango emide ukuyahlatshwa. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba asilaleleni ingxoxo eqhutshwe nguMike Hobe weStudio 7 loManyathi.
Okwenza ukuthi uzulu angalamukeli leli jekiseni ngobuningi babo yikuthi kulokungakholwa ukuthi leli jekiseni lingavikela umkhuhlane we-coronavirus njalo lokusilela kolwazi ebantwini.
Manyathi, siyezwa uzulu ikakhulukazi abantu abasemaphandleni bekhala besithi indawo zokuhlatshwa ijekiseni elivikela i-coronavirus zikhanya ngani zikhatshana. Abantu bakhanya ngani bahamba umango omude ukuze bayenelise ukufika ezibhedlela lapho kuhlatshwa khona ijekiseni leli. Ubona ngani lokho kuphazamisa na uhlelo lukahulumende olujonge ukubona ukuthi abantu bazahlatshwa leli jekiseni?
Njengenhlanganiso emele izakhamizi, inhlanganiso esebantwini, siyananzelela ukuthi emaphandleni ijekiseni leli litholakala nzima. Abantu bahamba imango emide kuze bafinyelele leli jekiseni. Sebehambe umango omude abantu bafike baliswele. Kuyisikhalazo sibili ukubana uhulumende afinyelele abantu mhlawumbe bafake ezikolweni lapho kuduze khona labantu, lezitolo lapho kuduzele khona labantu ukubana abantu labo bahlatshe bavikeleke kulo mkhuhlane we-coronavirus.
Njengosakhulayo oliyilunga lenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, uyakhuthaza na izakhamizi ukuthi zihlatshwe leli jekiseni?
Njengosakhulayo omele inhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, inhlanganiso esebantwini emele izakhamizi, ngiyakhuthaza ukubana ontanga basukumele phezulu bayehlatshwa leli jekiseni eliyilo elivikela umkhuhlane we-coronavirus, umkhuhlane osubhuqe amazwe wonke. Njalo njengosakhulayo ngikhuthaza ukubana basukumele phezulu bayehlatshwa ijekiseni leli ngokuzithandela kwabo bengabanjwanga ngamandla.
Isikhathi sesidlule ngumangoyi Manyathi. Bengicela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina kubalaleli bethu, ikakhulukazi abantu abasakhulayo.
Ukugqiba lolu daba mahlabezulu, singathi ebantwini abatsha bayehlatshwa ijekiseni lokho isakhona, isaphiwa mahhala. Okwesibili, intsha efanayo iyilo ikusasa lethu, ngakho-ke kumele ivikeleke. Okwesithathu okucinayo, oyedwa angazinanzelela akwazi ukuthi yena kumele avikeleke, kumele akwazi njalo ukuthi kukhona futhi omunye okumele avikeleke. Sivikelane sonke njenge.
Lo ngunkosikazi Perseverance Nyathi ubexoxa ecingweni lo Mike obe weStudio 7 ekoBulawayo. Abenhlanganiso yeCenter for Innovation and Technologies site izolo baqale umbukiso wemifanekiso yamafilimu oweAsake Film Festival ngoBulawayo, okhangela kakhulu ngendaba zokukhomisana umlotha kanye lodaba lombhuqazwe weGugurahonde phansi kwesihloko esithi The Power of Memory. WanaSasiya Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Umbukiso weAsake Film Festival owenziwa minyaka yonke ngomfumfu lonyaka ungenwe ngabantu abedlula ikhulu abenelise ukubukela imbali yamadoda alichumi lanye anyamalala emangweni wesilobela kuze kube lalamuhla akwaziwa ukuba bangcwatshelwaphi. Ekhuluma andubana umbukiso uqale, umqondisi wesayithi uMnumzana Zenzele Ndebele uchaza injongo yalumbukiso.
Uhlelo lolu bese lontsha ifestival ethiwa yiAsake Film Festival esiyenza minyaka yonke. Festival yethu ikhangele kakhulu izinto ezihambelana leGugurahonde, sikhumbula abantu ababulawa ngesikhathi seGugurahonde, sikhuthaza njalo uhulumende weZimbabwe ukuthi alungise udaba lolu.
Evula okusemthethweni umbukiso weAsake Film Festival, umqondisi weOSISA uMnumzana Sipho Samalunga uthi umbukiso ubumuhle kodwa kusasebuhlungu.
Hayi, umbukiso ubuhle kakhulu, ngijabulele mina, kodwa hayi kubuhlungu kakhulu lezi abantu hamba bephethe izinhlungu ezinzima. Ubona ukuthi sibili lento le Gugurahonde kumele ilungiswe sini.
Omunye owanyamalalelwa ngumne wabo esilobela ngesikhathi seGugurahonde obesembukisweni lonamuhla uMnumzana James Siphambano Ndebele uthi uthunukele amanxeba amadala.
Kungihlabe ngaphakathi ngibona konke lapha labantu bonke banabana abebekhuluma ngabantu engibazi abesilobela kwalo mama laba abebekhuluma ngitshola amajaha ngabantu emveleni ngiphila labo nxa ngisizwa belandisa indaba yabo yokulahlekelwa kwabo sithinte kwamancane.
Umlingisi ongene umbukiso weAsake Film Festival uMnumzana Desire Moyo upha umbono wakhe.
Umbukiso wanamuhla ngithi yonta yokanye umfukula wabantu bakithi esintwini, yibo ubufakazi obugcweleyo. Ngiyazi bakhona abasala besithi lokhu lalokhu bephika izinto ezayenzakalayo, kodwa-ke ngiyajabula kakhulu uma namhlanje isayithi lo nje i-documentary le 81 1985 eyikunyamalala kwezizalwane zeZimbabwe eziyi-12 engathi nje abantu besindebelena besintwini esilobela. So ngiyathaba kakhulu ukubana lobu bufakazi namhla buza bangena online. Lobu bufakazi namhlanje bufake kwaba ngumfanekiso ozabukiswa lapha indawo zonke, so that umhlaba ube kwazi ukubana crimes committed against abantu bakithi.
Isakhamuzi sakoBulawa esingene umbukiso, uMnumzana Mqondisi Ndebele uthi umbukiso walonyaka ubonise ukuba abantu basasebuhlungu ngokwenzakala ngesikhathi seGugurahonde.
Eyi, lo mbukiso ubuhlungu kakhulu, utshengisa ukuthi abantu basesele buhlungu. Ungakubona ingathi kulesikhathi eside kwenzeka nxa ukukhangela ukhatshana, but inhliziyo zabantu zisalimele kakhulu. Kusesekunenge okudinga ukuthi kwenzeke ukuze inhliziyo zabantu zibhodle.
Igqwetha elilwela amalungelo oluntu uMnumzana Ngqobani Sithole layo okade ekhona ekuvulweni kweAsake Film Festival uthi langasiphi isikhathi bakhululekile ukumela abantu.
Lapho kulabantu abafuna siye enkundleni, yikho lapho esisebenzela. Nxa kuyukuthi kulomuntu oprepared ukuthi ahambe enkundleni siyakhuluma ngalo lolo daba, siyamncedisa njengamaqhinga.
Olwela amalungelo oluntu umqondisi we-ibheji likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uncome umbukiso lo ethi unika ithuba abantu ukuba bakhulume. bakhulume ngokwenzakalayo.
Mbona ngazathi film festival leyi into enhle kakhulu ngoba inika ama victims ithuba impilo yayo yonke after over 30 years odabe ngayitholi ukuthi bekwanise ukuthi bekhulume izstories zabo lomhlaba nje babukele ubalalele. Mbona ngazathi into ebongekayo kakhulu ukuthi uma singathola ama media houses that have got ithuba lokuthi behambe bezinika ithuba lokuyalalela izstories zabantu ukuze ziphile even bona sebedlulile. Ngoba umuntu ukhangele kona pa ukubogogo besilobela uMrs. Hlongwane uMamthethwa siwadlule emhlabeni kodwa namhlanje abantu lalo bedlulile akalale ngokuthula kodwa abantu bamzwile usekwanisile ukuthini even sedlulile istory sakhe siphile.
Umbukiso walonyaka weAsake Film Festival uqale ngomvulo mhla ka 26 Mfumfu ukhangelelwe ukuqhubeka uze uye phela ngomgqibelo mhla ka 30 Mfumfu lapho okuzaqhutshwa inhlelo ezehlukeneyo ezibalisa ukubukisa indaba zombhuqazo weGugu Round, imfundiso lenkulumo ezehlukeneyo ngodaba lokuqala lokuphetha kokukhumisana umlotha lokuphathwa kwalolu daba emthethwandaba. Namhlanje uvulwa lumbukiso abantu babelethuba lokubukela umfanekiso wefilimu elesihloko esithi Children of the Genocide. Ngimele iStudio 7 yiwo Bulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo 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 mthokazo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla sixoxa lababalisi ngohlelo lukahulumende weMelika olwe Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program olujonge ukuthuthukisa ababalisi abavela emazweni achiyeneyo womhlaba. Siphinde sibe lengxoxo labasakhulayo ngokuphatheka kwabo kuhlelo lokubhalisela ukuvota bukhetho luka 2023. Silukandaba lingakhuthwa ilo lihlelo lilami uMike Hove ngo 8 ntambama.
Skangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafiti. Elemelika selimise uncedo lonke lwezigidi ezingamakhulu ayisikhombisa 700 million ebihlele ukubana izaphathisa kweleSudan kulandela ukuhluthuma kwentambo zombuso ngabebutho. Uhulumende weMelika uphinde wakhuthaza ukubana amasotsha agenqule uhulumende kumele enze konke okusemandleni awo ukubuyisela intambo zombuso kuZulu. Isikhulumeli sogatsha lobudlelwane beMelika namanye amazwe omhlaba uMnumzana Ned Price ubike ukubana le mali kade ivele ihlelwe ukuthi izasebenza kunhlelo zokuthuthukisa umso wentando kaZulu njalo okhululekileyo. Kulabantu ababili abafileyo kwalimala kakubi abane abaguqela umpolisa kusehlakalo sokudubulana okwenzakale emavinkilini awedolobheni eleBoys esabelweni se-Idaho khonapha eMelika. Ubikwa iqaliselo ludlakela ubikwa esesezandleni zamapholisa okwamanje. Amakhulu namakhulu ezakhamizi zedolobheni le-New York afole etshengisela eBrooklyn Bridge ngomvulo ekhonona ngesiqondiso sokuthi izisebenzi zonke zikamunisipala walelo dolobho kumele zihlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Kwezenotho namhlanje sikhangele ukuphikisana okukhona phakathi kukahulumende weZimbabwe lesigodlo seMelika phezu kwembangela yokonakala komnotho wakuleli. Untungamili Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba.
Kwezenotho lamhlanje sikhangela ukuphikisana okukhona phakathi kukahulumende wakuleli lesigodlo seMelika phezu kwembangela yokonakala komnotho weZimbabwe. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi umnotho udilizwa izijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu-PF kanye lamankampani alobudlelwano laleli bandla ngamazwe afana leMelika leBhilithane. Umnangagwa ugcizelele amazwi la izolo ngosuku lokukhankasela ukwesulwa kwezijeziso lezi okulusuku olwahlelwa inhlanganiso ye-SADC.
We hold this year's anti-sanctions day under the theme, in the quote, friend to all, enemy to none.
Sinanza usuku lwezijeziso lonyaka phansi kwendikimba ethi singumngane womuntu wonke njalo asisiso sitha sikazibani. Ngiyathemba ukuthi ukukhulumisana le-European Union kuzaqhubeka kuhle ukuze sibe lobudlelwano obungcono. Ngilethemba njalo lokuthi sizakhulumisana kuhle leMelika. Kodwa siyakusola ukuqheliswa lokuvuselelwa kwezijeziso zenotho kuphazamisa imizamo yokuvuselela ubudlelwano obuhle.
And in some cases, imposition of fresh sanctions on Zimbabwe is most unfortunate.
Kodwa isigodlo seMelika eHarare sethule imbiko enkundleni yeTwitter siwaphika amazwi kaMnangagwa sisithi umnotho ubulawa yibuchapa bukahulumente, imisebenzi yenkohlakalo kanye lokungahlonitshwa kwamalungelo. Sithi izijeziso lezi ziphazamisa amalunga ezanu-PF angamachumi ayisishiyangalombili lantathu 83 ilamankampani alobudlelwano laleli bandla angamachumi phose amane 47 kuphela. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulesithunywa se-United Nations elizweni esinxuswe ngumnangagwa ukuthi sizebona umthelela wezijeziso lezi kuZulu. Uhulumende uthi genelisi ukuthuthukisa umnotho lokusungula imisebenzi ngoba izijeziso zimvimba ukwenza amabhizimusi lamanye amazwe ikakhulu umthetho weMelika owezidera. Usomabhizimusi uMnumzana Bhekimpilo Sithole uthi inkohlakalo iyo into enkulu ebulala umnotho.
Asikhangelele ukuthi eMtare khona le kuDiamond kwacasha imali enganani, sidlule kathesi nje kathesi COVID sebesisizwa kuthiwa imali zicatshile khona ngale sokusaspenda uminista, anti i-corruption yonke le sikhuluma ngayo. So kuhle kusitshengiselele kamhlophe ukuthi hhayi yonke into eyenzakalayo asiyoma-sanctions, i-corruption nje obuhwabo obenziwa ngabanye abantu.
Amazwi kaSithole agcizelelwe ngunobhala jikelele we-ZCTU uMnumzana Japhet Moyo.
Imali zonke ke esikwembayo, igolide, i-diamond, imali agriculture, ichabalele phambi kwethu emehlweni siyikhangele, yizo ke izijeziso zenezo, indlela esibambana ngayo phakathi kwelizwe.
Umoyo uthi uhulumende kumele aqede inkohlakalo kanye lokuntshontshwa kwenotho yakuleli kuqala nxa efuna ukuvuselela umnotho.
Njengelizwe kasikhangelenini ukuthi indaba ze-corruption siyaqedelana lazo. Azidingi mali, akuzidingi ukuthi sibhadale umuntu ukuthi sidile le-corruption.
Obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe uMnumzana Anthony Blinken usanda kwethula amazwi laye ekulandula ukuthi izijeziso ezetheswa amalunga ezanu-PF ziphazamisa uZulu makhansa. IMelika ikubeke sobala embikweni wayo kuTwitter izolo ukuthi izasusa izijeziso lezi nxa labo abazethiswayo bengachiyana lenkohlakalo njalo sebewahlonipha amalungelo kaZulu.
Abomanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu eZimbabwe Human Rights NGO Forum bathi kabamangaliswa ngokukhulunywa nguhulumende obethesa umlando wokuthi yibo abajojozela ukuqhubeka kwezijeziso ezafakelwa enye inkokeli yezanu-PF ezikukuhulumende. Intethele zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Edabeni oluphume kuphephandaba leHerald, uhulumende uveze ukuba abenhlanganiso eziphansi kumanyano weHuman Rights NGO Forum baqoqa ukutshela isithunywa senhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations unkosikazi Alena Dohan ukuthi zingasuswa izijeziso ezabekelwa inkokheli yeZANU-PF ekuhulumende kodwa be-NGO Forum bayakulandula lokho besithi bona kade basa imbono yabo kunkosikazi Dohan mhla ka-12 Mfumfu. Umqondisi weZimbabwe Human Rights NGO Forum uDr. Musa Kika ongathandanga ukuthathwa amazwi uthi akusiqiniso okukhulunywa nguhulumende ukuba bekhankasela ukungasuswa kwalezi zijeziso zomnotho. UDr. Kika uthi kodwa akubamangalisi okukhulunywa nguhulumende ngoba ehlezi elwisana lenhlanganiso ezisebenzisana loZulu ikakhulu ezilwela ilungelo loluntu. Kodwa umkhokheli welinye lamabandla ezombusazwe eliphikisayo le-Labour Economic and African Democrats Lead unkosazana Linda Masarira uthi kumele behlukane lokukhankasela ukuqiniswa kwalezi zijeziso abeZimbabwe Human Rights NGO Forum.
These sanctions are economic warfare and economic terrorism, and that is what we should understand.
Okumele sikuzwisise ukuthi lezi zijeziso kuyimpi eqondiswe kwezomnotho welizwe njalo yokulwisana lelizwe. Alikho ilizwe elilamandla ukuhlolisisa elinye kulokho okwenzakala kwelinye.
Unkosazana Masarira uthi laye uhulumende kumele abuse ngendlela engephuli lungelo loluntu.
And our voice should be one that sanctions should be removed. Our voice again should be calling on our government to respect our constitution and to respect humanity in our
kumele sikhulume ngalizwi linye ukuthi kumele zisuswe lezi zijeziso. Kumele njalo ilizwe lethu kube ngelikhuthaza uhulumende ukuba ahloniphe isisekelo sombuso kanye lempilo yabantu. Singeke sathi sifuna ukuhlolisisa ukuthi zenze monakalo onganani lezi zijeziso. Kasizidingi izijeziso elizweni lethu
without fear or favor.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe ekunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo yena uvumelana labenhlanganiso ezizimeleyo.
Ngenxa yomsebenzi wabo ukuthi uhulumende weZANU okaMnangagwa akakahloniphi amalungelo abantu, kathi sikhuluma sokuamauveti kade gijinyiswa etown ukanti bakhuluma iqiniso ukuthi bakhalela imali zabo abantu abalwela ilizwe bathwele nzima. Uhulumende weZANU akakalungisi indaba zokuhlonipha amalungelo abantu. Abafuni kukhuzwa uhulumende weZANU, bafuni kukhuzwa, akafuni ukuthi ikhuzwe. Ungakhuza sokuthiwa umuntu omubi.
Okukhona uGumbothi kumele uhulumende weZimbabwe alungisise khona lokho okwenza zibekwe lezo zijeziso.
Kukanti kulula uhulumende weZimbabwe kalungise lezi zinto abaziqambayo ukuze ama-sanctions la ephume. Ngoba siyakwazi ukuthi i-US siyayifuna, sibili siyalifuna le-US dollar. Le-US siyayifuna sibili ukuthengisa izinto zethu khona ngale. Kodwa uma besithi bona sizafika sifundisa abantu babo ukungahlonipha amalungelo abantu njengohulumende wethu, asiqaleni silungiseni phela nekhaya lapha. Sibone uma sesilungisile, sibone ukuthi bazayala yini. Uma singabona sebeyala sesilungisile, yikho lapho esingama khona sonke eZimbabwe. Abahlukuluzwayo labahlukuluzayo singama sikhulume izwi linye ukuthi ama-sanctions aphume. Okwamanje uhulumende kakayenzi lutho ukuthi etshintshe umumo wayenza ukuthi ama-sanctions ebe khona in the first place.
Kodwa abeZANU-PF bathi zabekelwa ilizwe lezi zijeziso njalo zilimaza abantukazana, kungakho kumele zisuswe kungela kubekelana migoqo. Uhulumende wabeka umhla ka-25 Mfumfu njengosuku lokukhankasela ukususwa kwalezi zijeziso okusekelwa njalo ngabamazwe akunhlanganiso yalawo angezansi kwezwekazi le-Africa ye-Southern African Development Community, SADC, labo abafuna zisuswe lezi zijeziso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Singekehlukani sihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amapolisa namhlanje abophe abalwa impi yenkululeko eHarare lapho abakade betshengisela bekhonona ngodaba lwemali zabo zamapension. Kwabotshwa abantu abangaba ngamashumi amathathu 30. Ingcwethi zezempilakahle kanye lenkokheli yenhlangothi ezijeneyo zempilo elizweni bakhuthaza uZulu ukubana ayohlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 engesabeli khatshana. Inhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology Site izolo iqale umbukiso wemifanekiso yamafilimu owe-Asake Film Festival kobulawayo okhangela kakhulu indaba zokukhumisana umlotha kanye lombhuqazwe wegugurawundi. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Umpraxitus Jeremiah City asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethulu lapho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Mura